Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Umeli weMelika kweleZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okunengi kuvela kwintatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Banda.
Unkosikazi Tremont ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayegazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyazichenga ukuthi eZimbabwe impumela yokuhlola igazi isibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sihlonitshwa umhlaba wonke. ISO 15189 njalo bahlola igazi ezingeni eliphezulu kubantu abahlala kubulawayo. Siyabonga ngabasebenza kulesi sibhedlela lanxa behlangana nobunzima ekusebenzeni nabo.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisiya Zwangwa uthe sekulesikhathi elemelika lincedisayo leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona ngemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi i-Laboratory Systems Improvement Specialist unkosazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe yi-America number one yikuthi we have got state of the art equipment and basincedisile kakhulu esimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutsho ukuthi singatesta lapha. Our result is internationally accepted.
Umkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemtshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imtshina le sayidonetelwa le CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama results ake aphume. Ndaba imtshina yethu kathesi yenza amatesi 1,225 laphana sasenza 250. Kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu sengiyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wathothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Bengike ngakhuluma lomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyathothoza udlame kwezombusazwe loba kungakomhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisayo. Ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abesuperseven.
Unkosikazi Umnikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatabeleland namhla empilo hospital kwezinye indawo kobulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu ematopo yimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont lo meya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobunzima obubangelwa ukuguquka komkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi unkosikazi Tremont uyasekela imizamo kamnumzana Coulthard eyokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa kobulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso ye-Word Skills Foundation imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NUST, Greenhouse Trust le-Council yakobulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluleyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo i-Council yakobulawayo ithe yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezele lele dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi i-water disaster area. Umphathintambo kahulumende umnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi kobulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo kodwa ke uthi besinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakobulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engela manzi uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi ke i-disaster ilizwe lonke hatshi Bulawayo kuphela. Kodwa ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakobulawayo indawo ke engela manzi kwenzela ukuthi sithole uncedo ke kuye uhulumende lazinye inhlanganiso ezizimelele izweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa ke idolobho lakobulawayo njengendawo engela manzi ke kusizisa ubuhlungu ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakobulawayo is a water shortage area. Into besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi imenyezelo ebulawayo ime yodwa ngoba uhlupho lwamanzi kobulawayo kutshiyene lakwezinye indawo kuhlaniselwa Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafaka ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti kobulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo kodwa ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona le infrastructure yonke kukhona kulungile kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokho kokuwe water disaster area seligoqole njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono.
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa uhlala ukukhulunyiswana ikakhulu thina njengelocal authorities lo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti lo minister of provincial affairs and devolution kobulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uZiyambi Ziyambi wazwakala ekhuluma okhulumayo kodwa ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimo ngenelisi ukuthenga ama license lezi mota kanye le insurance bengakathengi icence lokulalela umsakazo weZBC. Umnumzana Muswere owethule lokhu lamhla eHarare uthe idale leCabinet livumelene ukuba kubunjwe umthetho weBroadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa idale lePhalamende ngesiphangiphange. Uthe ibhili le ingavunyelwana idale leli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Baningi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo weZBC. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo olwePresidential Stock Feed Program, ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumente zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alukabafinyeleli, njalo bathi uhulumente kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South, uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Untungameli inkomo eStudio 7 uxoxele sakhamuzi se-Avoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idamu esesilithembile asikhuluma ngokoma kumhlaba seselidamu eli-1 i-swing irrigation edamu namanye amaningi setshile vele, and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkomo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho. Azikaze zanatha kuleli damu ezinye inkomo ezifikayo lo nyaka. Izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki asesifa, inkomo kangikhulumi ngazo. Njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo, hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ole nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi enisiza. Anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi. Nxa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo, akulo sele nkomo kathesi, seziphelile. Yiko singalicho malana ngesituation yezifuyo esigabeni sakugodlwana. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna, lo mumo uphose nje usiyenge xa sikukhangile. Ongangokuthi amathemba ayaphakama, kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi, njengabafuyi bezinkomo, hhayi uyasesabisa, uyasesabisa, uyasilimaza, uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa, ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngiyicabangele ukuthi ngaba ingakhi. Kodwa-ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula. So kusiya ngokuthi nje uyabule inkomo ezingaki. Inkomo ziyafa lokhu ungafiti vele, inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akula lutho, totally nothing, akula lutho egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani, akula lutho.
Lo umnumzana Sifanjani Pepe isakhamuzi seAvoca eFilaphusi ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Cameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula ixhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani yezimbalwa siqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke loba bephose bebe ngutshikilobhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana. Ama-polls akhombisa ukuthi hayi usephambili kuma-polls amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolo luzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayatsho ukuthi nxa likhangela khonokho kuthiwa ngama-polls kwesisikhathi awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton kwakukhanyangazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo, kodwa khonapho abantu babenesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu.
Yeah, ama-polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also ngoba kuyadepend ukuthi ama-polls akhona uwathethe kuphi, because obviously ungahambe uyothatha i-poll amongst ama-democrats obviously ama-results akhona azolina towards that, but I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngama polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama polls sometimes awathembekali ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo idifference mahluko khona kakhulu. 2016 uTrump abantu ade bengamazi. The only thing that they yazi ngoTrump ukuthi nguye owayengwe apprentice and ubemazi ngusomabhizinis. Abantu babefuna utshintsho bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinis ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho esikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zabo ukuthi basave i-democracy, ngoba really i-democracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana lo Trump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki. Le nkosi yakwaZulu umisiZulu Zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kampandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMackenzie owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa Uthe awulunganga umkhuba ukuvimba abakwamanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa inxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga sikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa ngumbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi kunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you'll never ever convince me that this economy is in crisis because of foreigners.
Angingeke ngikuvume ukuthi ukuntengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina.
Crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisizulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandisizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yaseUganda nezinye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sekukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bebuyiselwa kubo zemukelo ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani le uthi inkulumo kaMakhenzi impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kusatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe olephepha noma ngelaphepha.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation umnumzana Lance Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminista oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbetsi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa umbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake bakuyenza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyeza obuthelezi some years ago. But there is nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenziswane lapha eAfrica is to legalize labantu lapha eSouth Africa. Babe legal, bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Someleze Sigudu uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi nkudlu. Abasike bebunda bathi amazwi kaMakhenzi la aqonde nta ngoba njengomphathi ntambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama. Ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hachi ibandla lakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Lamhlanje kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa lonkosikazi Sifiso Ndlovu, Akvetoroka, umongikazi owasebenza kwele Bilitane okweminyaka engamachumi amabili lane 24 wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. Uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Asiyo nto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangiyifuna ukuthi abantu bami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu bathola imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangathi angiyizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa isinga ukhule sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa sasesihamba ukuthi abantwana laba bathola ithuba lokuthi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngalo waqala ukulima. Akusitela ngamafishane.
Indlela engahamba ngayo yukuthi ngangixoxa labangani lezihlobo. Ngibuza ukuthi akambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, fuya inkukhu, ama-broiler. Ama-broiler mahle ngoba every 6 weeks uyahambisa abathwa suthola imali yakho, every 6 weeks suthola imali yakho. Ah, ngabona sokuthi hayi lelo licebo elihle sibili, nxa ngithola imali every 6 weeks, hayi mbona ngani iplani sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho nxa zenze kuhle ungakhangelela ukuthola idola ngenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000 ngingafuya 10,000 kusho ukuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000 angingaza-ke ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hayi, angiyitholanga, ngathola i-$58.
Yindawo
engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. Ngangingunesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngaza ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi. Yikho okwaphambanisa i-project. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni ikakhulu i-farming kumele uhambe esikolo, ayikhona isikolo i-classroom, ukukhuluma lama-farmers, enza khonokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele, utshone labo, uqeda insuku, ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usubona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyanqineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise, mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Ehhe, khonapho-ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukuqonqosela abalaleli yukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo ngonkosikazi Sifiso Ndlovu akubetoroka obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilithane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Uyalandela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zindaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto bengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awokulalela umsakazo we-ZBC. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.